Indaba ngamafitshane ku Studio 7 Zeminute zivela e Voice of America ese Washington DC. Mina ngingusithandekile Mhlanga. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 8 o'clock ntambama. Amabandla ezombusazwe ehlukeneyo akhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba udlakela ngesikhathi sokhetho. Sizakhangela ukuqhubeka kuhlelo lokubhalisa abantu kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll oluqale izolo. Ababona ngezamalungelo abesifazana bakhuthaza uhulumende ukuthi ngesikhathi elungisa imithetho yokuphatha ukhetho ayihlele eqakathekisa izigaba ezinikeza amathuba lokuvikela abesifazana phansi kwesisekelo sombuso esitsha. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama liziphiwa nguNtongameli Nkomo lami uSithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8:30 p.m. Lamhlanje sihlaziya udaba lodlakela osolusabalele emabandleni ezombusazwe. Sikhangela ikakhulu ukuthi kuyini sibili okungenziwa ukuvimba udlakela ngesikhathi sokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo we-Studio 7 ose-Washington DC.